Okuqala, umbono we-commission umbono omuhle kakhulu, njalo kayisithi ukuthi uyaqala kuleli lizwe. Ungananzelela ungahamba e-South Africa ikule viki edlulileyo, upresident welizwe ubesemhlanganweni namabhizinisi bekhuluma ngokuthi umnotho we-South Africa kumele ukhangele njani. Into enjalo iyenzakala eBotswana vele iminyaka yonke, kuba lesikhathi upresident ohlangana namabhizinisi bekhuluma ngento yomnotho. So indaba ye-commission le kasinto entsha, njalo ayithinto iyabeqala eZimbabwe, into enhle kakhulu. Kodwa umbuzo osalayo yikuthi ngubani oza kwenza khonokho. Leli lizwe phela kanehluleki ukuthi into okumele siyenze ukuthi lizoliqhubekele phambili ayisi ukuthi kasiyazi. Siyayazi esize sayibhala ngemathetheni kwesinye isikhathi, kodwa okwalayo yikuthi sikwenze khonokho kumele sikwenze.
Uyatsho njalo ukuthi ilizwe lidinga imali engange-$27 billion ukuthi lincedise kuhlelo lolu olwezimaset. Ubona lokhu kusenzakala yini?
I-$27 billion izavela ngathi kuhle sibili imali efunekayo, kodwa-ke athi ngike siyithole. Njalo okunye okusuka okungenzakala ngithi i-commission leyo ingakhethwa lokuthi ngobani, ngoba kuthuphi namba ngingafuna ukuthetha i-commission uyahamba kulabo abezamabhizinisi kule-z n c c, kule-z i, kule-chamber of mines, labo bonke abalokwenza lamabhizinisi ongaba-check-i ukuthi bangene. And bayakwazi kuhle mhlophi ukuthi kini okumele kwenzakale. Konke lokhu bangakuthitha kwenze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa umbuzo osalayo ukuthi akusoze kwenzakale. Nokuthi imali yena le-$27 billion siyithole, batshelwa kudala i-IMF lowezema ukuthi yenzani lokhu lalokhu abangazimiselanga ukukwenza. Njalo yikho kuzasala, kuyahlala kuliphupho nesifiso ukuthi kwenzakale khonokho. Ukuthi kusenanzelele ukuthi kule mthetho engabe inqabela ukukhula komnotho welizwe kuhle kakhulu, kodwa ngemva kokunanzelela nokukubona, umbuzo uthi kungathengisa ukuthi kumele kwenziweni, uzavuma yini ukuthi kwenziwe kuhulumente? Yikho kuqakathekileyo.